utsho ukuthi uvule kala mali yokuthi athenge kungasenani ukuthi intengo ziyehla izulu uyabe engela mali yokuthi athenge izinto yangikhona ey'hlelele so nxa ithi ngabaleyo-tation isibaku-minus sokune-problem futhi i-inflation akumelanga ibe phansi kakhulu kumbe ibe phezulu kakhulu nxa sikhangelisisa kumele singathi ama-acceptable level yabo 2-3% nxa engehla i-inflation beyond minus 1-2 kuyabe sekuludubo njalo ngoba kuyasekusitho ukuthi abantu abanamali ukuthi bathenge izinto ey'hlelele.
Nxa abantu bengelamali yokuthenga mnumzana kuchera njengokutsho kwakho ukutshoni kumnotho welizwe njengoba kusenzakala nje okwamanje?
Utho ukuthi umnotho kawuhambi ngoba uyabe kungelamali engenayo ku-economy. Xa umele abantu babe nemali yazihlukele into abazihlukezisayo langa ngelanga. Nxa bengelamali enjenge yokuthenga imfuphu kumbe isepa kumbe okunye okudla abakufunayo sokusitho ukuthi imali iyabe ingangeni ku-economic kuyabe nodubo futhi olokuthi labo abathengisa izinto kungathina nokuthi bayehlisa intengo yabo baye bengakwanisi ukuthi ne-recharge ezimali zabo.